siyakwazi mhlophe ukuthi umuntu wahamba wayaxoxisana ngithi lo president Mnangagwa. Okunye ikhono ukuthi ubaba uMnangagwa wamtshela ukuthi ume sinxoxisana laye kajoyine iPholadi. IPholadi ngihlanganiso yabantu abangalabantu ngisho. Ungazi multiply imillion times zero ngu-zero. Ingamandlwane bazama ukuthi kathethi bahole izimali, imali yama-taxpayers ngenxa yokuthi ayikho emthethweni, ayikho ku-constitution, nama ibandla nje elokuthi bathabise izanu funa bezabesidla emahoteleni bezuza amakhabethi, bazuza izimota. Yikho uMonzora ungena njani yena engazange i-contest as a presidential candidate ngo-2018. I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma iPholadi loMnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngomfana omncinyane. Sithi kangeni kwamanje.
Ye, baba Thuma, ungathini-ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani uMnumzana uMonzora sefisa ukuthi asebenzelane loMnangagwa?
Okokuqala mhlawumbe kumele siyenze lokwana kodwa ngesilungu i-definition ye-Pollard ubana into enjani, imi njani, kuhamba njani. I-Pollard Mthembu lolo hlabe zulu wonke nje inkundla labo okuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athineyo abephikisa esiwathi ngama-opposition parties. Okumele kube semqoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla elibusayo lamabandla aphekisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ukubana hayi sibona okuthiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu i-patriotism. So akula ntembi ukubana amabandla elibusayo laphikisayo ahlale phansi ebonisana ukwezelina abumbe isizwe sabo bebonke ndawonye noma bethiyene emabandleni abo. So yikho okwenzelwa iPholadi khona ukubana abantu bonke babe behlangane khona phana kuboniswane ngoba akula muntu oyedwa olombono wonke ongadriva iZimbabwe bana iye phambili iphumelele. Siyadingana sonke, kuyafuneka ubana sibehlele ematafuleni anjalo sibonisana sisonke sindawonye. So akula ntembi ngePholadi. Ngakho ke uMonzora nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe i-candidate ngo-2018 kodwa nxa ikubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Chamisa le-MTC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibili etafuleni laphana siqoqoda lamakhanda.
Wena ungathini ngamahlamisibili
konke lokhu? Thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa losmith losithole lindaba lingisi lawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu. Sithi i-history iyaziphinda, i-history repeats itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzora ngowezano, izano yi-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi. Ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza. Kodwa uZulu uthi hhayi bayekele nini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPholadi ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo kuPholadi bengasobezani, khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani. Labona abantu omnyaka kuphela ozayo bazabe sebethe uzanu ngoba vele basebenzela izani.
Ye, siyabonga kakhulu-ke baba Thuma. Ngena khonapho sizwa ukuthi ungathini ukhanya kazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezani kuphela kukhokunye.
Ngiyabuza umfowethu ubaba uMafa into khona nansi iPollard ayisonto yezano PF iPollard njoba ngisilo niyabo bantu bonke abaze politiki uthi behlangana endaweni yokuboniswane izano PF layo ikhona apho igoqelwe labo futhi besifisa ngabe bayabuya ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe uthi dialogue ibuya iyenzwe ngumuntu onyutsale landi khangela kathesisi lohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi into kumele beyibone naleyo lona uhulumende wesilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bayakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa isadaka kunjalo Afrika yineni kunjalo ngakho ke nguye olesinqumo okwakathesi ubana ayeze into enjalo iyokubiza abantu ukuthi hayi bakithi ngike uhulumende lapha ngiyikhokhela ngibona ngansa kule zinto ezingahambi kuhle ngibona ngansa kule kungununa okuthize uyani sibonisane into enhle omele uyenze wena nxa ungumuntu ofuna ukwakha uyabuya usondele la ufike ungene nxa usuphakathi usithi hayi mina ngibona ngathi mnumzana mongameli ukuthi wena ube nguwe ke umgcini isihlalo wento leyi akusuze kuhambe kuhle ngoba lokuphikisana lawo okuthize emfuna abana sikwenze akunjani sidinge omunye kumbe ngumfundisi kumbe nguzibani bani umuntu ohloniphekileyo esigabeni ongabuya azosithiyeya thina ke lapha